angeke kwenzakala ukuthi umongameli welizwe asuke aze ayofika e-India. Konke okumele kulungiswe kungalungiswanga. Siyakwazi amalungiselelo okuhamba kamongameli ngesilungu abathi protocol. Akungeke kwenzakala ukuthi lokho konke bekengakukhangelanga bakucubungula lo ambassador okumele abekhangela leyo ndawo, wakhangela ukuthi konke kwenziwe ngendlela efaneleyo. Okwenzakeleyo mfokagande kuyafana xathu nakhona okhena sebemenze khona ngaphambili umongameli ukuthi bayamekela bamphe ispeech esirongo aze ayonanzelela esesibala phambi kwabantu ukuthi ispeech asiphiweyo ayisiso okumele asibale. Kuyafana lakhona lokhu okwenzakeleyo, kuyafana lakhona okhena kwenzakale eNigeria ukuthi waze wasondelelwa ngabantu abaze baphosa bamfitha izikhwama. Okukutshengiselayo ukuthi umongameli sezihambela nje eyize, labo kumele bamkhanyile abasamnakekeli, mhlawumbe badinga nje ukuthi ayangeke aze abonakale ukuthi usenqini phakathi komhlaba wonke.
Kodwa khona ukuthi siyabona ehamba khona le engela baphathintambo abayibo abaqondane lalokho kade kulandile. Ungathini wena ngakho khona?
Akade kulandile kumbe akade sithi ukulandile mhlawumbe bekungaqondiswanga kuhle. Yikho ngisithi kutshengisa ukuthi bekungahlaziywanga ngendlela enhle, ngoba yena mhlawumbe besithi bamqoqe nje kumbe ngithi bamnxuse nje njengomuntu omdala kuzwekazi le-Afrika njengoba ubephethe i-African Union engu-chairman esikhathini sethu esidlulileyo. Mhlawumbe yena ukukhangele ngaleyo ndlela akakukhangelanga njengokuthi uyabe enxuswe njengomkhokheli wehulumende welizwe leZimbabwe, njengoba nje sisazi ukuthi isikhathi esiningi usesichitha kathesi esenza umsebenzi wokuba ngukhulu we-Afrika. Mhlawumbe ubenakana khonokuthi ubizwe njengokhulu wamazwekazi e-Afrika.